izakhamizi zekezi ebhalakwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana lalesi sika bethi kuyimihlolo uba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakulowo mango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela ngakho ke kumele kumiswe kungakayikhathana.
Okwakuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluziza insuzo njengalokhu akwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa okwenziwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu bezani kulokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe loba ngaliphi ilanga. Njalo futhi into le kufanele imiswe ngokushesha ngoba kungaqhubeka kunje kuzaletha ukudubeka okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF lomgabe bayadelela.
iZANU-PF loRobert Mugabriel Mugabe bayadelela. Imbalakwe yindawo elembali embi nxa sikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulama mass graves amaningi eMbalakwe. Lamhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayemba amagodi wonke wona la amangcwaba wonke abantu abafayo besithi kule golide. Kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhalekhukhwini kamphathintambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidwagwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwembiwa kwegolide ezansi emandebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba kuthi izizalwane zalumango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye nokudala imisebenzi ezweni noma nje umumo womnotho ezweni umi manzonzo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.